Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 14 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku eBeatrice.
Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi athi navele lidingani yelapha lifuneka sondawo yenu le indawo yezalo ke.
Kuyanyakazela esigodleni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi ethiyeneyo.
Nga isikhathi sokukhetha sithi siyafika, umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele.
Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ukulwisana lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho wenqabela ukusetshenziswa amadlayana kwemali owe-anti-laundering.
Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga, ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU PF eBeatrice esililweni sikamufi unkosazana Mo Blessing Ali. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likazulu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isithi uhulumende kumele ehlukane lomkhuba wokuthumba lokubulala abantu. Linhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi acwayisise ngesehlakalo lesi ukuze abenza isihluku sokubulala uAli batholakale bajeziswe. Unkosikazi Ali wanyamalala ngenyanga edluleyo isidumbu sakhe satholakala emthonjeni ongasasetshenziswayo ngomgqibelo odluleyo sicuyiwe. Kuqhamuke ingxabangxoza kuleyo ndawo lapho abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU PF behlasele abantu abakade beze esililweni baxotsha izihlobo zikamufi ngenhloso yokuphatha intambo zalumbuthano. Izihlobo zikamufi zibonakale emfanekisweni ebulenjini zisehofisini yegqwetha eliphethe loludaba umnumzana Job Sikhala zisithi sezivalekile emzini wazo njalo zicatshile kulandela loludlakela. Amapholisa athi ibandla le-CCC seliphatha loludaba engathi ngelombusazwe, kukanti umufi wayexabane layothandana laye okungaba nguye ololwazi ngokutshona kwakhe lanxa engaziwa ukuthi ungaphi. Ibandla le-CCC lithi selithethe amanyathelo okuthi kungaqhamuki ingxabangxoza emkhulekweni eliqoqe ukuthi uqhutshwe lamuhla kukhunjulwa umufi. Imuli yakomufi ithi ukubekwa kwakhe uzabekwa nxa kuphela sokutholakele abambuleleyo. Ilunga laleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyelenga uthi abesifazane laba kade bethunjiwe baphathise esililweni ngokupheka langeminye imisebenzi bengakathunjwa.
Yebo omama lava adebethunjiwe basuke bayachiwa kwelinye iplaza khona ngale kuduze nenyathime lapha ade kulomuzi kamuyi umo blessing sibona ukuthi omama lava loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebafuza ukuthi navele lidingani yelapha lifuneka so ndawo yeni le indawo yezalo kuyefake bethuselwa kakhulu mabona laba so ngesinye isihlubu esisibonayo ukuthi kathi silaba ngabantu abathi yebo bazoduduza omunye wabo bezoncedisa njalo emsebenzi ngoba esintwini sakithi nxa ukubhujiwe abantu basukuma ngobuningi bayo bencedisa abanye beteka abanye beteza inkuni abanye besenzani yibo mama bona laba de besebenza yikho nje imota lezi ezingelama number plates zifike zahle zathumba omama bona laba ngenxa yo ukuthi badebe phandle bepheka so ngesinye isihlubu sona lesi esikhona esisifonileyo njalo nxa sikhanyela ukuthi khathesi imuli ikamuyi umo blessing bakhala ngoba isiga lesi esibayehleleyo sokuthi umuntu uyabulawa ubulawa njengenkuku bemqumi kuba kubuhlungu kakhulu njalo lokuthi abantu bakhona abayenzilele into bayaziwa kodwa amapolisi sakakhanye senza umsebenzi wabo ngemfanelo so ngesinye isihlubu sakhona ukuthi yebo imuli iyakala kodwa kube lesihlubu sokuthi ukuthi bekhale kabakali bekhululekile bayethusela njalo abantu abazobaduduza nabo sebesethusela imuli kayisakwazi ukuthi iyenze so ngezinye izinto thina esala ngazo ukuthi njengebandla le-TCC kumele amalungelo abantu akhangelisiswe ehlonitshwe kakhulu njalo sikhangela ukuthi abesifazane abasela esingathi protection so lokho okwenzakala kuyabethusa kakhulu njengoba umama and nxa kubulawa kulokwethusela okunje kutshoni ebantwini bezimbabwe kumele bevote bekhululeki so kumele kukhanyelisiswe izizwe zonke nabantu bezimbabwe sikhangelise sifake amakhanda ndawonye sibone ukuthi udaba lolu luyalungiseka njani
likhangeleleni siyezwa ibandla le-CCC lisithi seliqaphele ukuthi kungaqhamuki olunye udlakela lithemba ukuthi konke kuzaqhubeka kuhle yini
thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu nxa kubhujiwe umuntu lo muntu wonke uvunyelwe ukuthi eyebamba izandla ekhulekela ababhujelweyo beduduza izimuli labantwana labazali so yikho njengebandla lathi sifuna umo blessing ngobe ngomunye wethu sikhuthaza abantu bethu abeHarare labeChitungwiza laba abahlala eduze lalapho okhalelwa khona umuyi ukuthi besukume abantu ngobuningi babo bebencedisa ukukhala sikhulekele imuli yakomo blessing leyi ehlangane lesehlakalo lesi esibuhlungu kakhulu njalo nje siyazi ukuthi kulokwethusela okuthize sibonile abantu bezani besithi hey indawo leyi nyathi mokhalela khona umo blessing indawo yabo akula opposition okumele ibe khona kodwa thina sithi hayi njengesizwe seZimbabwe umuntu lo muntu kulelungelo lokuhamba lapha ahamba khona this is a democratic country.
Alo ke ngonkosikazi Ellen Shirye Denga isiphathamandla sebandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Kuyanyakazela esigodlweni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo. Umfanekiso ophume enkundleni zokuxhumana utshengise umongameli Mnangagwa eseState House emi lenyanga ephethe ichoba ilamayika okwelapha. Omunye njalo umfanekiso utshengisa umongameli ehlezi lomprofita. Sixoxe lengcwethi ecubungula izamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda othi kuvamile ukuthi inkokheli igeziswe zinyanga kumbe abaprofita.
Kuyamnikeza isithunzi phakathi nina kwebandla lakhe lalapho ayabefika khona ebantwini ukuze phela abantu bamthande nxa evela abantu bahleke so babe bemgcoba la uvela bahleke ukuze uzulu wonke njengokuthi nje umuntu okhankasayo kumele ukuthi akhankase inkulumo yakhe ayikhulumayo izwakale ebantwini ikho ke kuqakathekile kakhulu ukuthi khona belokhe zingena izinyanga ziphuma ngisho lamapostoli esigodlweni loba nje ngingakunanzeleli kodwa ke ngiyakwazi ukuthi khona loba ikusukelana kudala kuvele amakhosi kumbe labakhokheli bebevele belazi izinyanga zabo ebezibagcoba amakhala ukwenzela ukuthi khona bacazimule ebantwini njalo nxa befika ebantwini bazwakala ukuthi khona labo bangabantu njalo abantu bezwe lenkulumo yakhe yonke abeyikhuluma so imithi isebenza ke ngaleyo ndlela kanye lemthandazo le isebenza ngaleyo ndlela ukuthi khona imgezelwane umuntu njalo imenze ukuthi abe lesisindo
nxa umuntu bengamfuni bazamvotela njani kuyasebenza yini khona
uyabona ukuthi imithi le njengobana imithi kakhulukazi phela ngumoya lo esikhuluma ngawo nxa sikhuluma ngomoya sikhuluma ngento abantu abangeke bayazi abangeke bayizwisise kahle ukuthi ihamba njani kodwa alubana lomuntu ofuna ukuthi abantu bamnake esegezile wahlamba ngalimithile kuyamenza ukuthi nxa efika kubo abantu afike kubo azwakale uyayibona indaba ekhona uyazwakala enkulumeni yakhe inkulumo yakhe abeyikhuluma isuka izwakale ebantu ini kusebenza imithi leyo nxa efika ebantini ufika elesithunzi abantu nxa bemkhangele bathole phawu indoda ehlambileyo sibili indoda ecwebileyo indoda ehlambileyo ehlanzekileyo ngalokho bezwe bemthanda nje ezinhlizweni zabo phoke imithi yasebenza ke ngaleyo ndlela alubana nxa segezile ngayo umphakathi wonke nje ezinhlizweni zakhe ezwe nje emthanda nxa isikhathi sokukhetha sithi siyafika umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele agcine emkhethile ngoba njengwana ngishilo ukuthi kungumoya so umoya lwana yiwo oyabushungena akathi nakwabantu abantu bezwe bemthanda lowo muntu nxa kumbe ngithi ngendaba yokuthi uhlambile lawo yezwa nje loba kade umzondele lowo muntu kodwa nxa efika kuwe kumbe nxa kufika isikhathi sokuthi uyakhetha uzwe nje lawo inhliziyo yakho isimiyekelele isimxole ele kulokho kade sithi khona wena hayi angimthandi
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi yecubungula izamasiko ubeqoqa icingweni le studio 7 ekwobulawayo Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ekulwisaneni lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho owenqabela ukungeniswa ngudlu kwemali elizweni owe-anti-laundering. Intathele izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Vula umhlangano wamazwe azwe kazi le Africa uhlaziya imizamo yokulwisana lenkohlakalo oqhudelwe eHaburoni kweleBotswana namhla umsekeli kamqondisi we-IMF unkosikazi Antoinette Tsai uthe leZimbabwe lisendleleni eqondileyo yokulwisana le kungathembeki uthe leZimbabwe njengamanye amazwe selafaka imithetho ekhanya lokungena lokuphuma okuqondanga kwezemali elizweni owe-anti-money laundering
and Africa's leaders are stepping up to this challenge with some
inkokheli yezwe kazi le Africa iyazama ukulwisana lenkohlakalo zalo sibone ukuphathwa kuhle kwesikhwama semali emazweni afana leGambia, Liberia kanye leSenegal, eleBotswana, iZimbabwe, leMauritius kanye leGhana asebumbe imithetho phezu kwemizamo yokulwisana nokuphathwa kutshapha kwemali.
Kodwa abanye bathi abavumelani losayi besithi inkohlakalo yeseZimbabwe yethusa, bathi njalo uhulumende kazimiselanga uqeda lomkhuba ngoba iziphathamandla zakhe kuyizo ezihamba phambili ekuchaphazeni inotho yelizwe. Omunye wabantu laba ngocumula ezombusazo mnumzana Zenzo Moyo,
akutsho ukuthi ilizwe leZimbabwe seliqede uhlupho lwe-corruption ngoba uhlupho lwe-corruption lokhe lukhona. Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye-kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga, ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali ukuthi isebenzani, ngoba ukutshontshwa kwezimali zikahulumeni kuqhubekela kusiya phambili.
Umoyo uthi kumele izephulamthetho zijeziswe kanzima, kanti logatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission lalo luvunyelwe ukuqhuba umsebenzi walo ungela ungenela kwabezombusazwe.
Akukabonakali ikakhulu ebantwini jikelele nje. Maybe kungabe kuyinto ekhona emaphepheni abhaliweyo liyefika eZimbabwe ukuthi lihlolisise ngempela ukuthi leyo mthetho iyasebenza njalo iyasetshenziswa. Angeke sithi thina isisebenzile.
Khuluma emhlanganweni munye umqondisi we-Africa Union Commission umzana Jamil Krip, uthi izwekazi le-Africa lisalele emuva kakhulu ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption, however, does not seem to be moving and Africa remains the region most affected by these scores. We should all take advantage of
inkohlakalo yilokhu ikhona njalo izwekazi lase-Africa yilo elihamba ngemuva ekulwiseni isifo lesi. Kumele sisebenzise ulwazi lwakulezi nsuku ukuthi silwisane lenkohlakalo.
Iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, kanye labogatsha lwe-Anti-Money Laundering Unit bebekhona kulomhlangano wona ophela kusasa. Ngeviki edluleyo wakwaba umphathintambo wendaba zesisebenzi unkosazana Petronella Kahunye wetheswe isigwebo sokubika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa lecala lenkohlakalo. Labanye njalo abake baba yiziphathamandla zikahulumende asebe babotshwa besethiswa amacala afanayo, abagoqela umnumzana Ignatius Chombo lomnumzana Samuel Udenge. Isikhulumi sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende ozimisele ukulwisana lenkohlakalo, kodwa abanye bathi abavumelani laye. Ngingumqondisi Ntube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi unduna uNekatambe owalimala engozini yemota ngeviki edluleyo elokhu esesibhedlela seMathadei koBulawayo, lapha ayelatshwa khona njalo ubonakala esiba ngcono. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abanye abalemali sebethenga ukudla lenye impahla ngobunengi begcina ezindlini ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwempahla le. Okwamanje ke sikhangele ezivela kini lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp.
Basakazabahle linjani. Namhlanje ngifuna ukugcila kakhulu kulaba abathi bona sike sibambane siyenze intewa. Kanti mina lezilima zakithi zasemandebeleni lezi ezilokho zikhomenta zithi zifuna sibambane, kanti izilimi ezinjani? Mina ngazi ukuthi izilimi ezinjani. Abantu laba uChamisa kwalowo Chamisa lowo simfakile wathatha iBulawayo, waqeda wathatha bonke abantu baseMpumalanga wabayenza baba ngamakhansela. Kanti lifuna ukuzwa ngani lina bantu basesindebele? Lakhe livula amehlo livula ingqondo, kanti lihleli phezu kothuvini. Hayi man, ake livula amehlo. Kodwa liloko libhizi lithi sibambane. Ungabambana lento engabambani nawe kunini? Isikhathi singakanani siloko sizama ukubambana lama? Mina ngilandaba kukhona omunye othe abathethe ngabakho laba abathethe khona lamazanga abantwana labalema amadoda, thina sibambananga lo dodi ngokwakho lokhu.
Sanibonani Studio 7, silibingelela lonke elisiphathele uhlelo oluhle lusazisa ngezindaba zase
Zimbabwe. Siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulu senzela wona lingakhathali bantu bakaNkulunkulu Jehova lipha amandla ligcina so sonke isikhathi. Ngempela ikuhlungu indaba ese South Africa abantu siphelelwa zindawo asilasela kudla, sela ndawo zokuhlala, kusela misebenzi, kunzima asela mali zokuthi siye ekhaya, sela la mali ukuthi singadrama khona nje ukuthi sibe kukudeta fuleni. Iyasizimela kakhulu. Kuwesi, these days kuwesi. Kunzima ngempela, siyaludinga usizo lika Studio 7. Kunzima. Abantwana kunzima ukuthi sibabhadalele impela ischool fees. Ngikhuluma mina kunje ngilabo abayi-2, u-grade 11 lo-12. Angisebenzi, ngisebenza 2018. Kunzima ukuhlanganisa imali yabantwana besikolo every month. Ngapha bafuna ukudla, bafuna ukukhera. Imali yokuthi siye ekhaya ayikho. Ukuthi senze na-sela plan, stranded. Singo-Norway. So siyacela mpela lingenele Studio 7.
Gogi Studio 7. Ngiyalingenela lonke basakazi be-Studio 7. Mina ngingumama okhulile. Engake ngizivezi igama lakho. Ngifuna ukuphendula ubaba lo uNkomo wathengisilizwe. Nxa eza ukuthi uNkomo wathengisilizwe, walithengisa ngayiphi indlela uNkomo? UNkomo wayevikela iGugurakundi le eyayibulala abantu. Yikho wabumba iyunithi lomgaba. Isekuthi wathengisilizwe. Kambe wayezathengisa ilizwe njengoba walilweli ilizwe kangaka. Ephume siyakhatshana, esiyalweli ilizwe, sihamba amazwe ngamazwe leli ilizwe. Ngesikhathi seliwiniwe ilizwe sokuthi ungumthengisi, ngalithengise bani? Wathengisa bani? Yena wayevikela lokhu ukubulawa kwabantu. Wakubona kungcono ukuthi avume lokhu kwakujonga. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi wenzani? Uyini wena? Wenzani elizweni okuyikho ukukwenza ukuthi uzukhuphe lawo magama amabi kangaka?
Sanibona na abantu beZimbabwe, mina ngimshona mara ngifuna ukukhuluma ngesiNdebele. Kunabanye abafazi bayi-2 bakhuluma ngendaba yokuthi laigol thina siyasogola maizoso funa inkulumende ukuthi izoso silayisha ngapha. Manje mina ngifuna kubatshela ukuthi inkulumende angeke iwalayishe because iyona ayifuni ukuthi abantu baseZimbabwe baze la eSouth Africa. Lase bathi amasikolo ayadula. Amasikolo vela ayadula mali ukuthi ngenisa abantwana emasikolo ephezulu. Ajula vera ma ngiyazi ukuthi la eSouth Africa abantwana bafunda mahala from grade 1 until wa 3 grade 4. Manje nina nithatha abantwana ufaka esikolo ephezulu ovivela ziyadula and lokho likhuluma hey sifuna ukuthi abantwana bathu ihulumende izositshela ukuthi libaleke la amasikolo akhona and akuna inkinga la eZimbabwe uyazi lokho if malicela ncedo vela ngingakuthola maybe kuma-individuals anemabhasi awo ukuthi alilayishe nothi ukuthi ngingakhuluma ngendaba yehulumende khohlwani lapho ba abantwana benu thathani mhambise emakhaya mina ninisebenzela kuthumisela imali ekhaya the easy way not ukuthi sifuna kuhulumende isilayise e loko khohlwani madoda ngiyabonga usamile emgadweni mara ngimshona so isindebele sami vela siyabheda sometimes mara mina ngiyasizwa nina nishona niyayizwa sometimes khuluma kanjalo goodbye
salibonani kustudio 7 ngiyalibingelela lonke balaleli mina ngilo mbono unyana wami lapho kugawule lapho ithi gawule tshela umnangagwa anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo laba behamba besiyevedwa besiyevika kathi sokuthula athi lalisa mani njengoba wena uyisikhulumeli sekamnangagwa mutshele anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo zaphelela emabhenki besiyevedwa lokurejista amakawunti angangenisiyo imali. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo
kodwa abantu bakithi basezokubona kuleliya lizwe leliya ezilungilizwe liphetho zimpumputhelezi ezingayazi lutho ngokukusilizwe ezi zimpumputhe ezingaboniyo lezi kuthathwa chiwenga kuthiwa is a minister of health uchiwenga kambe abantu abazibonakalela loba behamba laphana ukuthi laba bantu veleka bayazi lutho lapo kambe uchiwenga impilo zabantu uziphatha kanjani uyazini wokuphatha impilo zabantu abantu abaluchuku ngale ndlela leyi kwayena umnangagwa ukubusilizwe ukwazela kuphi ukubusilizwe ngoba ilizwe liyaphika liyathi ukuthi kalila president ilizwe lakhe ithi kalila president ngendlela babulala ngakhona abantu izini ma ungabe ugula uselizweni uyabulawa ezibhedlela kula mithi kodwa bahlezi beqamba amanga day and night bona nxa bephethe likhanda umuntu wakhona umzwele echayina ukuphatha kho-ke likhanda kodwa ngapha umuntu lolethi zanu-PF yena ma egula ufake esibhedlela esingela mithi uzuze ufuselayinini lokuthi zanu-PF why ungafisi ukuthi utshintshwe hawe ma kuthiwa uyagula kubonakala ukuthi uyagula ubize i-ambulensi nokuthi uyagula uyotshela ukuthi i-ambulensi kayikho uzuze ufe uswele into ezokuthwala kodwa uthi zanu-PF and the more most of my politics class support is not PFD. Pufutes is not Fundanga. I want them Fundanga. Umunto Fundilese when you look at Akukola Pesia Kona, Alumnanga Kolo, Akukola Pesia Kona, Avantu Avasulum Buswak, Avanta Sebiboni, Ukuti Law as a president.
Someone is the one of the VOA, Voice of America, with Studio 7. Nina Ikama, who are people with and follow experience in Yavanita. Into a smile, Niento, Zega, Ezunda, Kit Ezumbab, even the Elubusayo, Abavumu, Timabenzi, Ikutil Fanan of Bulan, Ochavantu, Abevoch, Manganda, Kangala, Kuruvalenda, Ramo, Plessi, Walla, Kulinian, and Juli, Inzuma, Kuruvan, Mapoisa, Alan, Dula, Jona, Rosinda was of Toro, one of Ufagas of Ungagana, and Utimichuana, Vazuanjan, or Lamopolisa, Alessandra, Kufelivamut, Mopolis, and Amasocha, Abafanelanga, Ungana, Indava, the politic Mele, Piranel, and Zoga as a politic is having injured as our moment. Manje Umatria Pirace, Aukumumo Gashi, where the politic, Mova Amapolis at his site, Lamasocha at his site, Benza Rokfuna, Kambilibusa. So, Beguangan, Ongamaluma, Ekala Liplament, Elusa, the Meliba Wash from Babakole in Kosaran Wakul, Ounya Mela, Peter Mele Jalen Ben, Oba is the Vice Wulibus, Babula Laban, Po, Unga Wenja, Nabe, Oshelusila. Fazi nabantwana phakathi komuzi kodwa kuthenjwe wena ukudla ukudla ngobuningi kakhulu kumele ihlisise kahle le ndaba yaseZimbabwe. Abantwana bagcwele emazweni aphesheya, bagcwele emazweni angaphandle akomakhelwane, bazama impilo especially sokuthi ukhulumeni azamele abantu icebo lokuphila yena ubhizi usabulala.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingathuki. Siyabonga. Kwezemelika, impi yakwele Russia le Ukraine isisenza isizingelezane amabutho akwele Russia exotshwa kwezinye izigaba zangezansi yelizwe, kodwa ngentshonalanga abikwa iseduze lokuhluthuna amadolobho asesigabeni seDonbas. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko izolo othi amabutho akwele Russia asemiswe emizamweni yokuhluthuna amadolobho angezansi yelizwe leli abalisa ingxenye yeKherson Oblast. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Udaba lwezikhali lolo ludaba olungenzima kangako ukuthi ke mhlawumbe akantiluke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengale ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi lasemelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu, kanti ke akulampi phakathi kwelizwe lelo. Ngakho lezo zikhali ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali. Yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela, bezivikela kubani or kuyini mhlawumbe esingathi bona kuyi-threat kubo sokuze kufanele ukuthi bahlale bethwele imbhobho. Mbona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi especially ona lama automatic rifles kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle. Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza ke abantu bagcine besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa kusingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcine besebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngempopo?
Msakazi, kanike nxa abantu sebezavunyelwa ukuthi bathwaleke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kanti angithi yibo abavikela abantu. Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthi abantu bavunyelwe nje ukuthi ngoba iminingi kakhulu njalo sizifika ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi sinikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhathi. Ngakho singakhali sisole impopo. Impopo kayiduli yodwa, impopo ioperatewa ngabantu ukuze iduli. Abantu bababulala abantu hayimpopo.
Hayi, siyabonga Mayuyu Zulukandaba lo kaSomnumzana Muringayi ngumnumzana Jerry Thwala Jackson obexoxa ke lapha ngodaba lokuthwalwa kwembobho esibulala abantu abaningi elizweni leMelika. Usesichiyeke emaphethelweni ehlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.